Unobhethi Moyo oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasithupha 26 ngomunye wabasakhulayo ophila ngokusebenzisa imitshina yakulezi nsuku uthi waqala eneminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lambili ukudinga imali wagcina ebona kufanele ukuba enze umsebenzi wokulungisa ama-websites kanye le-coding eseHarare.
Ngiyakholwa ukuba i-technology ilamandla, singakhangela izinto eziningi kathesi sokulabo online business, online imisebenzi nje eminingi. So i-technology iyaletha inguquko empilweni zethu njengabantu abasakhulayo. Ngiyathemba ukuba abaningi labatsha bazafundela imisebenzi eminingi kakhulu enjengayona le nke ngayiqamba, bathole ukuziphilisa ngoba kathesi izinto zomile. So izinto zomile kunje, so izinto ezinjengazona lezi ezethekhnoloji zisilethele ubungcono.
Omunye ofana loNobhethi nguNompilo Chuma, yena othi usebenzisa imitshini yakulezi nsuku ukudinga abantu abelukayo kulamakhasi enkundleni zokuxhumana ezigoqela Facebook leWhatsApp.
Ithekhnoloji yabona isiphathisa kakhulu ukuba sisanise ukudinga amakhastoma ethu kungela marketing eningi. Abantu bazidinga ebulunjini njenge-Twitter yabona, Facebook, WhatsApp, njalo inani labantu abasilandelayo liyala liqansa. Yasiza sibili ukuthola imali, akusafani lakudala lapho esasithwala nzima ukudinga abantu endaweni eyodwa.
Baningi abatsha abenza imisebenzi efana lababili laba. Unyasha Dube osemaphandleni eLwagweru ogcwele ebulenjini be-intanethi. Loba abatsha laba besenelisa ukuziphilisa indlela lezi ezitshiyeneyo, kulabanye abakhala ngokuswela imali yokuthenga imitshina efana lama-computers ukuze benze okungabaphilisa. Umeluleki Ndlovu ngomunye wabakhala ngokuswelakala kwemali yokuqala umsebenzi webulenjini be-internet lenkundleni zokuxhumana.
Nxa uvele ungenafoni yakhona kuyahlupha lokho. Thina lolwazi lokuba kwenziwa njani vele asilalo. Sifuna imisebenzi ema-industry, hayi lokho kwe-internet lokho. Ngabe nje bayasivulela ama-fake kuphele lokho. Okwamanje nje sesihawulela.
Inhlanganiso yezisebenzi International Labour Organization ithi ubulembu be-internet kubuza kukhweza inani lemisebenzi yabatsha ngokuyisilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 30% kuzwekazi le-Afrika kusiyafika umnyaka ka-2027. EleZimbabwe lithi abantu abafika isilinganiso sokungamachumi ayisithupha 60% sebengena ebulenjini be-internet elizweni. Uhulumende uthi uzabumba imithetho yokusebenzisa ubulembu lobu kanye lenkundla zokuxhumana ukuze abantu basebenze ngendlela eziqondileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.